Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-17 lwezi-2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachelu ithi ubulembu be-commission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti.
Mina njengomkhulu we-Law Student Union beingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lisiqhathise njenge-Student Union entweni enjesososo.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla lezanu PF yikho ephiwa imota lemali ngohulumende.
Ngamafitshane sithi uMonzora sejayele ukudla ngobuqili liqilindini kodwa kuzaphela kampe okungapheliyo bamandebele bathi kuyahlo sithi kaphaphe abantu bazama ijuba lizacuthwa phambili.
Kodwa lona ibandla le-MDC Alliance lithi akusiloqiniso ngoba umnumzana Monzora njengalokho ukwenziwa emazweni amaningi kumele aphiwe imota njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale.
Njenge official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota imali amafueli ahambelana nalowo msebenzi kuyamele akwenze. Bayafuna kabafuni abe CCC bale 19 members of parliament MDC Alliance ile 68.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachelu ithi ubulembu be-commission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti. Linhlanganiso iveze amagama ezisebenzi zeZEC eziphethe umsebenzi wobulembu kunye lama-password azo okungena ebulenjini lobo. Ithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umuntu uyenelisa ukungena ebulenjini lobu aphazamise impumela yokhetho nxa kungalungisiswanga. Kuthe ngemva kwamalanga amalutshwana iTimpachelu iveze lokhu, isiphathamandla seZEC umnumzana Sifas Kanyele obe ngumqondisi wezobungcitshi bobulembu waxotshwa. IZEC ithi izahambisa iTimpachelu emthethwandaba ngoba ingene ebulenjini bayo okungekho emthethweni lanxa nje yona iTimpachelu isithi akula ukubi ekwenzileyo ngoba ulwazi bokuthola imfihlo zeZEC busegcekeni bungafinyelelwa langubani ofunayo. Sehlulekile ukuxoxa leziphathamandla zeZEC ngalolu daba. Kolunye udaba olufanayo, inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union iZinasu isisungule uhlelo lokubhodabhoda ngamalokitshi ikhuthaza abafundi ukuthi baphume ngobunengi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli walinhlanganiso umnumzana Benon Ncube ochasise okunengi ngalelo hlelo.
Konke sengakusho nje ukuthi kuhamba kuhle ngoba ama-numbers yenelisa ukuthola ama-student abaningi ade bengakarejistranga and kuba lula ngoba siwathola bendawonye kusendaweni zokufunda ama-university. So kulula ngoba thina vele sigcwele ama-university wonke ngoba lingakhangela ama-SRC amaningi kade singawethu. So kulula ukungena kuma-lecture room nakuma-hostel sibakhuthaza ukuthi sibabarejiste kuvota sibancedisa futhi kuhamba besiyavota siphinde sibalethe futhi esikole. ke ngoba yindlela esizama ukuthi isebenze futhi amandla ethu silawo kuma university ngemva kokuwina ukhetho lwabantwana be-SRC. So khonokho yikho okunye sikwenza okusinethisa khona kube lula ukuthi sengisekerejista ama-students ukuvota and so far konke kuhamba kuhle ngoba inani labantu abarejistayo liyasithabisa thina njenge-union.
Asithi lithe lafika kukhempasi lathola abathi kabakabhalisela ukuvota lenza njani? Lihamba labantu bezeki kumbe lendlela zokubaphathisa labo ukuthi basuke kuma-college bayebhalisa?
Into esiyenzayo ukuthi sisebenza sodwa, sizama ukukhuthazana sodwa njengabantwana. So isikhathi esiningi abaningi abarejistanga, into esiyenzayo ukuthi siyabalanda phakathi kweviki kumbe ilanga i-day before sibatshethe ukuthi ongarejistanga ukuvota ofunayo ofisayo bese sichasisa ukuthi kuqakatheke ngaphi. Sihlangane kumbe ngempelaviki kumbe ngelanga elilandelayo lakhona sibatshetha sihlangane endaweni enje babuthane khonapho bese sidinga ikhombi ukuthi sibathwale bonke kawani bayorejista ukuvota siphinde sibaphendulise futhi esikolo. Leyo ndlela yenza kubaluleka kakhulu ngoba abaningi bekele ukuyavota ngathi bathi badonda ukusuka uma behambe besiyarejista ukuvota bese bephenduka nje vota njalo futhi babe bengazwisisi ukuqakatheka kohlelo lwakhona. So sisivele silama-SRC ama-students abaningi abo-union esiwasebenzisayo ukuhamba besiyaqoqa abantu besiyamobilize amavotazi. Indlela esiqoqa ngayo abantu sifuna basivotele yindlela esiwaqoqa ngayo sifuna baphathisipete kuhlelo lokhetho lwezemiso.
Ngomgqibelo sibone inhlanganiso ye-Election Resource Center lezinye nje inhlanganiso ezizimeleyo ziqoqa umcimbi obujonge ukukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota koBulawayo. Kodwa amapholisa awuvimbile lo mcimbi esithi kungani ubulezo mbusazwe phakathi. Ungathini ngalokho?
Lapho-ke ngikhuluma qinisweni ukuthi mina njengomkhulu we-Law Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lisiqhathise njenge-Student Union entweni enje sososo.
Hello-ke ngumnumzana Benon Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabafundi bemakolejini eZimbabwe National Students Union iZinasu, obekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla le-ZANU-PF yikho ephiwa imota lemali. UMonzora waphiwa imota yohlobo lwe-Mercedes Benz njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale lephalamende. Lolu lusiko olwenziwa emazweni amaningi afana laboBhilitane le-South Africa lamanye, lapho umkhokheli wamabandla aphikisayo aphiwa khona imota lokunye. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wake wathiwa nguhulumende uzaphiwa imota lokunye njengomkhokheli wamabandla aphikisayo kodwa wala. UMonzora uthi udaba lepulazi okuthiwa waliphiwa ngelakudala ngesikhathi lowayekhokhela ibandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai lenye inkokheli yaphiwa khona amapulazi. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona nge-WhatsApp.
Izolo lakuthanga ede khulume sithi yena waphiwa imota leplazi ngenxa yokuthi uyi-opposition leader eParliament supervisor abantu bonke ama-MPs aku-opposition. Lawo sizama ukutshela abantu ukuthi ngamangala uhlaza tshoko, yiyo kuthiwa yipropaganda. Thina sibona ngani and siqinisile ukuthi uMonzora kasasebenzeli i-opposition, yikho libona uyaxotsha abantu ema-by-election njengebhinga la kafaki ama-candidates. Sebavumelana ukuthi i-MDCT le-ZANU-PF yintonye, yikho yena engafaka ama-candidates njengebhinga bazasplit ama-votes. Sizama ukutshela abantu iqiniso ukuthi e-parliament kule committee okuthiwa i-Rules and Orders Committee, yiyo umaqhuzu we-parliament.
yiyo egqela impetho ilokubusa lokuqatsha abantu abasebenza eParliament. Kubuye iParliamentary Legal Committee yiyo la ekhangele ukuthi into zonke ezenzakala eParliament kaziqhamuli kazephuli iConstitution yeZimbabwe yini. Uma sokusiba lama portfolio committee maningi ahambelana lama ministries yiwo ayenza i-oversight ukuthi ibisebenza kuhle na, njenge Ministry of Education kule portfolio, Ministry of Justice kule portfolio. Yikho ke kuphinde kube lama chief whip. Thina be CC silo chief wethu okuthiwa Prosper Mtsemai, MP Bedangamvura eMthai eManikaleng. Yikho ke mesithi thina kuyasi supervisor ngamanga izanu la ile ilo chief whip wayo, iMDCT lo chief whip wayo, thina silo chief whip wethu ngaphandle kwalo oyi independent ubaba Umlisho. Yikho lokho esikutshela abantu ukuthi uMonzora sephelelwe ngumphako, sethengisile usebenza lezanu, sezama ukusigcoba amafutha inyama yembuzi singayidlanga, singathi ngesindebele uzama ukusigcoba amafutha empisi ukuthi sifanane laye. Ngalokho ke thina ama chief whip wonke ayahlala ku Rules and Orders Committee. Asikwazi ke ukuthi thina uzabuya as a supervisor emingaphi njengoba yena inywayizana. Mahlizulu, asinanzelele nini ukuthi imali kahulumende ivela ku-consolidated fund. Angilangizwisisa. Onke aphuma ku-consolidated fund. Akula mali ezaphuma ngenxa yakamonzoro. UMonzoro uzagada imota yebhenze esithi uye emareserva emakhaya esithi ukhangela bani njengoba yena vele kasakwanisi ukufielda ama-candidates. Ngamafitshane, sithi uMonzoro sejayele ukudla ngobuqili, liqilindini, kodwa kuzaphela kambe okungapheliyo bamaNdebele bathi kuyahlona. Sithi kaphaphe abantu bazama ijuba lizacuthwa phambili. Amadala bathi okungapheliyo kuyahlolwa, lingayengwa nguMonzoro ngoba sephelelwe ngumphako. Siyabonga amahlaba ezulu.
Lathi siyabonga. Lawo ke ngamazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi, sithinte isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. UDube usithumele umlayezo olandelayo.
Amanga e-CCC kulindaba anje. Umhlaba wonke ku-opposition. Kuyaba lama opposition parties amanengi. Amanye elama seats amanengi, amanye elama seats amalutshwane. Uzathola ukuthi njenge-parliament ye-Zimbabwe, i-opposition kule MDC, UMDC Alliance, kulayo i-CCC yona lengenisa abantu kathesi kulo Mliswa. Kule 3 inhlanga eze-opposition. Kodwa ziyabumba ana phezulu kube loyedwa onguye okhokhelayo okuthiwa ngu leader of the opposition. Yena lo muntu nxa eseParliament ulaloko akuphiwayo, ule izinto zokusebenzisa aziphiwayo. Asikho kweZimbabwe kodwa, ungahamba eSouth Africa iParliament yabo iyabi labo OEFF ababo Julius Malema, iyabi labo DA, iyabi labo Inkatha, iyabi lama parties around 11 ama parties alama members of parliament. Kusingabali ANC ebusayo, wonke onawo ongu 11 ale ngqungquthela yabo onguye okhangelwa nguhulumende weSouth Africa njenge leader of the opposition. Lo muntu nguye oyabe elama member of parliament adlula bonke eSouth Africa, i-official leader of the opposition ngowe-DA. Kule mhlangano ayenzayo lamanye ama parties alamalunga eParliament aphikisayo, yikho kwenzakala eZimbabwe. Ibandla lesisisika likufuni ukuthi lisebenzele le-MDC opposition. Siyakwazi njalo lani bantu selikwazi ukuthi abafuni. Kodwa ubaba uMonzoro ulalo lelo lungelo elokuthi njengomuntu olame members of parliament angu 68 under MDC Alliance, ICCC ile 19 kube sokusiba le independent eyodwa, nguye i-official leader of the opposition. Abakhangeli ngoba nguMonzoro, abakhangela ngokuthi ibandla elilama member of parliament amane ngubani. Kungaba kusasa sokungubani noma sokungubani nguye oyabe senanzelelwa njengeleader of the opposition ube abe sesiba lezopho ke lokuthi asebenze lamalunga wonke awe opposition ukuze baphikise kuhle uhulumende njalo futhi ukuze bancedise kuhle uhulumende ngokuba yi opposition asikho kuphikisa kuphela lokuncedisa kuyancediswa ngakho kule caucus eyokuthi kukhanye ukuthi ama members of parliament aku opposition asebenza gadalala yiyo leyo ubaba uMonzora ayithungamelayo njenge-official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwayo izimota imali amafueli ahambelana lalowo msebenzi kuyamele akwenze bayafuna kabafuni abe-CCC bale 19 members of parliament EMDC alliance ile 68 okusho ukuthi yona le elabantu abaningi yiyo epha umember epha opposition leader ngakho abantu kabathathe nje isikhathi sabo baxhwayisise ukuthi kusebenza njani lokho okukhulunywa ngubaba uMafu ukhuluma ngama-committees amancane thina sibala sokufika phezulu khonalo kuyafanana lama-ministry uminister nxa esengayala ukuthi kulo president angithi uyabule ministra lelale kodwa phezulu kwakho konke kulo president
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MTC Alliance ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Tsamisa utshele iqula le-Commonwealth eliselizweni ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa awukho aso kantando kaZulu njalo umthetho usetshenziswa ukujezisa abaphikisana lohulumende. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama phambilini kohambo lwakhe lwamalanga amabili okuvakashela isigaba seMathebeleland South. Leli phephandaba lithi Mnangagwa uzaphawula ugatsha lomgodi we-Blanket Mine abesesiya emcimbini wokwethula amabhasi ezisebenzi zikahulumende amatsha awe-PSC angene njalo kwezinye inhlelo esigabeni leso. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Zara zesitudio 7 sanibona nabalaleli ngokunjalo ngihlala phezu kodaba ngeke ngibe mude ngicela ukubuza kumadoda akhe ithangu 4
kawule wokuqala
uJoseph Chuma uMalaki Nkomo noMangali Sondlo ngiyakhumbula kutshaya abantu ngale ensiza nasematoko yiba babekuphikisa ubaba Mangali Sondlo wakuphikisa lokho wathi kukhanya kungamanga bakubonakala abantu sebekhunyula impahla kwedaba zabe bonakale betshaya kodwa kunobufakazi kulo mama ongu-MP olala esibhedlela onqama owatshaya wanqamula izandla zonke esikhuluma namanje usafaka iplasta umama ongu-MP kodwa abezanu PF bakuphika amalunga ezanu PF bakuphika bathi akusilo qiniso lelo njalo amapholisa asakudingisisa afuna ukubona ukuthi ngempela ngobani labantu abakwenzileyo kodwa into yonke icacile laphana kulama video kuphuma imota zezanu ezibhalwe umcandla ama-registration bayabiza labanosisa ama-registration alezo moto engicabanga ukuthi bonke abayizikhulu zezanu bayazazi lokuthi ngubani wayidriva leyo moto bayakwazi kodwa ke ngoba ezibabha asinawo amapholisa avikela ama-citizens sinamapholisa wezanu PF yikho sibona namanje labana abantu bengeke babotshwa bengakabotshwa futhi vele angeke beze babotshwa ngoba ngabe ezanu PF ba untouchable ngoba bengabe ezanu PF kodwa ngabe kwayenziwa ngabantu bemthwakazi kumbe ngabe kwayenziwa ngabantu be-TCC ngabe sikhuluma namanje basemajele ene ngabe baphiwa la mabail njengoba sibona kwenzeka kubosikhala osikhala babezivikela lala ngabantu bezanu PF kuyiba babuyileyo esililweni sikaMo Blessing obulawe yibo futhi abantu bezanu PF ukuthi babezofunani babevele bezofuna uchuku bezofuna ukwenza udlame bathe bezama ukuzivikela futhi kana babotsho nyabona
salibonani basakazi nabalandeli be-Studio 7 okhulumayo lona nguVusani umfoka Khumalo ise-Cosmos City eJohannesburg kwele South Africa ngizothanda ukuthi ngibe nenkulumanyana kancane engiyibekayo nje ngilandela kakhulu indlela engengathi ngisizwa i-news zibalwa futhi njengakhona lokhu singabalaleli ngezwe ngoba enye into eyangithinta ngaba nombuzo mpela omkhulu kahle kahle umbuzo engiwuqondisa kakhulu ebantwini abafana nabo uJoseph Chuma uMalaki Nkomo kanti no baba uGawuli uBelief Gawuli lapho ngizama ukuthi ngiyazi ukuthi lapha bakhona kabamamele beke belalele kakhulu inkulumo zabantu indlela abantu abakhuluma ngakhona ngithi lapha kakhulu kunomunye ubhuti oke waveza enewsini nje eveza ukuthi wayekuyotlezan ye kazivezanga igama uzincedile laphana ubhuti siyambonga ngoba kungenzeka ukuba uzivezile igama akuba ngosikhuluma manje umuntu obezolandelelwa njengesystem yezane esiyaziyo wazise umntana abantu anyamalale ngoba vele bakujwayele lokho right ubikile laphana wathi yena mina buzani kimi ngangikuyouth yezane PF sithunywa ukuthi siyeshaya abantu abantu sasebashaya wehluleka ukwenza islogan sibashaya bengenzanga lento sidla imbuzi zabantu which is ZANU PF system kodwa-ke baba uGawuli lapho khona nani boJoseph Shuma liyakuphikisa lokhu ukuthi heyi kusuka abantu behlangane nento so lithini-ke ngobumuntu seyibekile uvele wayibeka obala wathi ngangikhona lapho besibashaya abantu hayi kancane bethunyelwe ibandla lezane so lisho ukuthi thina masikhuluma singabantu silitshele ukuthi ha-a khangelanini ukuthi indlela abantu abasokola ngakhona kumanje siyazi boBelief Gawuli nabo abantwana baphumile basabalele bangaphandle kwelizwe wayi bahamba umbuzo lo kanti linakalizibuzi ngani lisho ukuthi thina esabaleka kuleli lizwe sasibalekela nje ubali into esingayazi lisola nje ukuthi lisolwe iqiniso lilazi bantu abadala kuyasizwisa ubuhlungu kuyasiyangisa thina lokho nangu usisi okhulumileyo futhi kobulawayo athi yena banikezwa indawo zokuthengiswa abanye bathi bona bayagijima abakwazi lokuthi bangahlala kuphi ngoba bayagijinyiswa mihla yonke amapolisa athi akusendawo labo abaqale usisi ukhulumile iZANU PF yasinikeza besibhalisa ngaphansi kweZANU PF amagama kanjalo kanjalo konke sikwenziwe iZANU PF but nizwe omunye ubaba angisazi ukuthi uthe uyini lapho wathi wathi lapho kobula uyakuphikisa konke lokuthi yena akakwazi ukuphikisa kanjani baba umuntu ekhona esitsho ukuthi thina sisabizwa ngabantu beZANU PF konke lokhu bantu abadala iZANU PF kuyishaya indiva siyacela ukuthi njengabalaleli inkulumo ezinje sibe sikhangelisane nazo ukuthi namba abantu badlala ngathi bantu beZANU PF vele isabela lisenaso abantu kali bathandi lihlukumeza abantu elizweni lakithi siyabonga
hayi ngiyabingelela Studio 7 othando lwenu olungaka elisipha lona lisinika ukuthi ngasiyakuzwa konke okwenzakalayo siyalibonga ma-Studio 7 ngoba lisitshela esiyabe singakwazi hayi into ehluphayo nje izano le esiqambela amanga ngilalele khona lapho abantu laba abahumanayo la kambe izano ingahumana ukuthi umnanga kwa ulobungcono abenzayo thina sibona umgabe kulo mnanga kwa ubesengcono kakhulu ngoba umgabe azange ngesikhathi sakhe ayenze lokho okuyenziwa ngomnanga kwa njalo lo dubo lwalusesengcono kade soluphambili kodwa ubaba lo lokho ekhuluma esithi yena abantu abezano balungile njalo bayenza into abayazi hayi kuyahlekisa lokho ngoba akusela muntu olulu thola phezimbabwe yamangala bona ukuthi kumbe nxa bekuthola bona kona ngale kuzana bangacaba ngokuthi kutholwa ngabantu bonke kutholwa yibo bebabili bona labo abaseduze lezano abantu siyahlupheka phandle la siyahlupheka phandle lapha akulanto ekhona ebe lokhu ekamba amanga yena lo ubaba angimazi libizo lakhe lesishona ngiyalizonda vele kangeke ndikhulume ngoba ubaba lo ukhuluma into engekho ephuma endleleni hayi sesidubekile bakithi ezimbabwe angazi ukuthi ma-Studio 7 singenzani ngoba izano iyayenza izitayela zayo ikwazi futhi ukuthi akulalutho namhla nampo job scala ababotshiweyo bengelacala kodwa namhla nxa kuthiwa banikwa ibheyili after 5 months kambe isigwebo sabo besingayisiso yini naleyo 5 months ngoba isigwebo sabo sesiphelile basabhadaliselwana ibheyili ngoba lecala lakhona alikho abezano nampa baqamula abantu kodwa kabakabotshwa lalamhla angikwazi ukuthi kathi vele izano vele yona izazilunge nini bantu hayi angazi nokuthi kum ngithemba uNkulunkulu angangenela nini ngaphakathi kwezinhliziyo zabantu, sike sibone nini ukuthi izano bakithi hayi sesithwele nzima ngezano. So hayi sokusisinda thina sisakwazi ukuthi sifanele senzeni. Hayi ngiyabonga Studio 7 kuphela nje hlupha ngobaba lolokho ephethe eqamba amanga evikele izano. Ngiyabonga
Studio 7, salibonani izihlobo zami, salibonani bathatheli bethu bezindaba ezimnandi elisipha zona. Azimnandi, siyazizwa ngeziyeqiniso, ikuthi abazondi iqiniso yilaba ogawulela abazondi iqiniso, labothuma laba abazondi iqiniso. Hayi thina sizazijabulela lezi ndaba, hayi ukuthi kuphela abantu laba ukuthi beqikelele ngeqiniso, ukuthi bengene eqinisweni. Unzima into yabo yonke lokhu yasukela phansi kuze kuyegcina ukuthi njalo yena lowo mna ngakwabathonga naye uzophuma ngesigubogubo njengoba abakwenza umgabi. Kathesi uthi yena ugawule, uthi yena umgabi wayengayenzi kahle, wayenzi kuhle. Wayeyisikhathi soniso nguye emsapota, wayesapota umgabi too much, wayesenza njengakho kwakwenzayo ukuthi kala ndima kakwazi lapha ami khona njengohlanga lume emanzini kuundenda. Hayi amboni ukuthi ulenhliziyo, amboni ngibone ukuthi nhliziyo yakhe amboni umuntu lenhliziyo sile ecabanga. Hayi ithi ngikhulume imibono wami ngubonayo undoda, ngicela ukuthi ayimndoda lingamfaki mani ehlelweni mani umuntu lo. Hayi ngakwazi lokukhuluma, uyaqhamanda kuphela, uqhamanda njengomntwana omncane. Yabonga Rwande Shapu Nkomo Danki.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Kwezemelika kulokudonselana phakathi kwebandla lama-Republicans lama-Democrats ngokuthi yiliphi ibandla elingavuselela umnotho welizwe ngesikhathi ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokuqansa kwesilinganiso sokugugudeka komnotho i-inflation. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Iqinile umama economy oqinile kathesa. Umama economy oqinile. Yama Republicans yaba ngamsola uBiden ngoba vele kuhlala kusolwana iopposition le lalaba basesihlalwe abangeke bakucitshe ukuthi hayi umama economy uqinile, imisebenzi phezulu, abantu abaningi basemsebenzini, even lengcithi ziyathi ukuthi economy is doing well. Kodwa nje inflation yiyo ekhona ngenxa yokuthi phela laba ama Republicans abaphethe intambo in terms of business, yibaba ona ama business isikhathi esiningi bakhweza konke, bethatha advantage ye oil eRussia, bethatha advantage yokuthi kule crisis, so basebenzisele ithuba ukuthi bakhweze intengo zibe phezulu kwenzela ukuthi bayenze imali eningi. So yikho nje ukuhlupha abantu. Yeah.
Sesikhangela kwezokuhiqizwa kwempahla singathi kuqhubeka kuhle yini, njalo ziyatholakala ezitolo lapha emavinkilini njengoba sokulempiko yokuthi okunye kuyasilela. Singathi iziphi impawu kahle kahle ezijengisa ukuthi umnotho uyathuthuka kumbi uyawa?
Impahla ezitolo yeah bezike zagcina sezi ama-shelves akhanya ngani sesiba empty endaweni eziningi. Kodwa kathesi hayi kukhanya kusokubuyela sivile, okunye ngaba kuyi-COVID yebo, kodwa okunye phela bekuyi-manufacturing ukuthi njengoba abantu bebengekho emsebenzini, abantu bebengekho kwezinye iindawo okugoqela emaplazini, ama-farm workers, okunye nje futhi layo iindaba ze-immigration. Abanye abantu abayenza lezi zinto ngabantu abahola imali phansi. And then futhi okunye ukuthi abanye ezinye izinto zi-importers vele emazweni. So yikho nje ade kubangela lokho. Kodwa kathesi nxa ugengala emashelfini hayi sokukhanya sokusiba sokurayithi sibe so-almost normal. Into ekade ishote ekade saziwa yayishote kakhulu ngiyabona engani lokhu isasile la ukudla kwabantwana abancane abakuthiwa ngama-infants insane, yikho kungani kade kusasilela. Kodwa ngithemba lakho sokusuba ngcono.
singathini ngawo umbuso kaMongameli Joe Biden lenhlelo zakhe selokhu engene embusweni?
Umbuso lo ngumbuso othakazelelwa ngabantu, ulenhlelo ezicacileyo, umuntu okwazi ukuhlanganisa abantu kubo Congress, Senate, khona ngale phezulu bahlanganise balungise. Lanxa izikhathi ezinangama-Republicans edonsele emuva bapasi health care ukuthi ikwehliswe intengo zemithi. Ya, lezinye izinto ezinjalo ezibhatane le mithi, ama-hearing lokhuzane, equipment.
Hello-ke, ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ngo-half past 7 ntambama.